soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 14 Mbandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe iqembu le Highlanders kumele lamukele uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kwinkampani yesiphathamandla esilokudlelwano lebandla leZANU-PF na.
Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo i-sponsorship lay
inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luza kuqhubekela phambili okusolwa ngabanengi.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system, amagezi ke anganceda.
Ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kuleta injabulo, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo.
Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu esesiqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iqembu le-Highlanders kumele lamukele na uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million, evela kwinkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla leZANU-PF. Inkampani yeSakunda Holdings eqondiswa ngumnumzana Kulata Gwirei olobudlelwano lebandla leZANU-PF esetheswa ukungethembeki yazise ukuthi izaphathisa iqembu le-Highlanders lele-Dynamos ngemali engamadola ayizigidi eziyisithupha. Kodwa abanye bathi iqembu le-Highlanders lingemukeli limali ngoba ingahlambulukanga. Bakhona njalo abanye abafana lomnumzana Abel Khumalo, umlandeli oqinile weqembu leli, abathi akula ukubi ngokwamukela imali leyo.
Yebo Chris, ngiyabonga bhuti ngokungena kuhlelo. Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo i-sponsorship lay from iSakunda to iSakunda Holdings ngoba i-sponsorship ayila political condition le-sponsorship.
Zona zikhona na ezinye indlela ubona bezingasetshenziswa ukuthi iqembu le-Highlanders lithole imali engayisiyo le eka-Tagwirei?
Ya, ziningi indlela ezingasetshenziswa liqembu ukuthi sithole imali engayisiyo le. Kungayisiko ukuthi ngiyayisola le mali i-sponsorship le evela kubaba uTagwirei. Iqembu kufanele libe modernized, lenze okwenziwa ngamanye amaqembu umhlaba wonke nje. Okunye okubalulekile kwakhona kuyukuthi kuthengiswa ama-replica jerseys ngemali e-affordable. Ungabheka nje recently kule ndaba ka Cristiano Ronaldo, ubonile imali abathengise ngayo ama izikipa lezi ezibhalwe Ronaldo. Within 3 days imali abamthenge ngayo, abamsayine ngayo, ibisiphendukile nje ngokuthengisa izikipa. I think imali singafunda inhlelo ezenzakala eSouth Africa kumbe ngale kuphesheya ukuthi iqembu liranwa kanjani. Singafunda okuningi, singalitshintsha, singalitransform iqembu lethu libe professional. Okwamanje sisebunyameni nje.
Zona ezombusazwe ubona zingena njani kwezenguqu, ezemidlalo yenguqu? Abantu baphonga ukukhala yini bese saba umnyama ongelampisi kulo ukuthi bathathele imali evela kutagwire iqembu liqhubekele phambili.
Angiyiboni mina Chris inkinga lapho nge sponsorship play, njalo akula political condition ku sponsorship play. Iqembu alithathe imali lisebenzise imali libhadala ama players, sithenga amanye ama players siwini league dala sagcina league ngokuwini league. So akula political condition, akula political interference kule sponsorship. So abakhalayo bangakhala, kodwa iqembu lifuna imali ngoba sisenkingeni ngendaba yezimali because of i-situation eseZimbabwe. Amakhampani avala, akunalutho, akunamali.
Umnumzana Abel Khumalo ngumlandeli weqembu le-Highlanders ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili kunyanga ezilandelayo ukusolwa ngabaningi. Uhlelo lwabenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu amandla kagetsi ngenhloso yokuwalondoloza lusolwe ngabanye. Linkampani ithi isitiji sewange esisebenzisa amalahla ukugaya amandla la silodubo, njalo imitshina yedamu leKariba iyalungiswa ukubangela ukuthi amandla asilele elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza, othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe, so nxa songasela amagetsi sesoda lezi lapho esithembele khona thina bantu sizakwenza kanjani? Uhulumende lo sesithiwa senzima silwa kithi, angazi ukuthi udubo bani olungasisiza thina nxa sizisizisizisizisizisiza sibe ngcono nathi emakhaya.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto ebudanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu emsebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ku-communicator ama-customers ami igesi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngiye ngiyakommunicator, ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esiright njengoba kuwhatsapp ifoni icinyele egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni, angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube into ngoba kukhangani into le asonto isihlala iyabuya ihambe kube ngani sokusuka ngcono kubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Siye sathwala nzima kubo 2008 laphana amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye, but sesibona futhi sesibuyela back kulesaa simo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green, basebenzisa i-solar energy. Kwamanye amazwe basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewanke lamanzi ukulungisa amagetsi
okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagetsi atholakala ke ngaye solar, aluba siya investa kakhulu ku solar system yamagetsi ke anganceda sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga I solar system bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought uswela amanzi nxa usebenzisa ke hydro system uyabonga sela amagetsi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okunengi okugoqela ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi.
Ngasikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufanele ke siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. Sizabona ke sizabona ama industries sehlisa ke ama working hours ngokuthi akula amagetsi. Lama industry njalo equma ke inani labantu emsebenzini ngokuthi akula amagetsi. Laba balama order kufanele ke bewa deliver lama targets bakwehluleka ukuchaya ama targets abo ngokuthi akula amagetsi.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Ukuthuthiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kulethe injabulo kwabaningi kade bengasela msebenzi, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo. Lelo lizwe lehlise izinga leziqondiso lezi laya kusibanga sesibili, i-level 2. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukwehliswa kwezinga lokuvinjwa kokuhamba nokusebenza kwabantu kusiya ku-level 2 asibone ukuthi kuzoba nomahluko omkhulu ngokuba abantu endleleni abasebenza ngayo sebelokhu nje abantu behamba bekungasafani nangonyaka ophelile, okusho ukuthi ngempela khona ukuhlangana kwabantu njengoba abantu sebebathola nalowo mjovo abanye besawuthola, kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu bese siqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Khona okungaba kubangele ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo kuyini ukuthi abantu sebelandela na imigoqo ngokupheleleyo, kumbe kukhona ubangela ukuthi bathathe leli nyathelo?
Ngicabanga ukuthi leli nyathelo lithethwe ngoba abantu besebezojwayela kakhulu bagcine kungelula ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengaboni mhlawumbe imehluko umahluko 10 ngoba abantu sebekujwayele lokhu kugula kahlehle. Nakhona abantu beshona, abantu sebefike kuleso sigaba besokuthi bafuna ukuthi bazame ukuthi bayiphilele, kanti ke besokuzofika kulelo zinga elokuthi ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi kugcine sokuba nokungalaleli uhulumeni, lokho esingakubiza cishe i-civil disobedience esikubone kusenzakala nangesikhathi lapha kade kutshontshwa izinto kugqekezwa izitolo. Kubalulekile khona ukuthi ngalesi sikhathi abantu besalalela uhulumeni ake athi ukuyekethisa ukuze abantu bangajwayeli ukuhlala esimeni esingasihlanga esiyenza ukuthi bagcine bedelela. Ngakho sibona ingathi kunembangela ezifana nomnotho nokusebenza kwabantu nempila kahle yabantu, ngoba umnotho izinga lawo lehle kakhulu kanti abantu kubonakala ukuthi abasanelisi ukuphila impila kade beyiphila. Abanye besibona ukuthi kukhona uphando belukhona lukhomba ukuthi abantu abasabukeli TV, abantu nemshwalensi abasayikhokhi ngoba abasakwanelisi. Ngakho uhulumeni bekufanele ukuthi ukuze imisebenzi iqhubeke khona abantu baneliza nokuyiphilela avule ayehlise leli zinga.
Bona amanombolo abantu ababhubha bebulawa yi-COVID-19 labanjwa igciwane le-coronavirus ahamba njani lezi nsuku?
empeleni singathi thina lezibalo ezabantu abaphethwe ngumkhuhlane ngeke sisho ngampela ukuthi likhuphuke kangakanani kodwa lokho esikuthola ukukhomba ukuthi izinga selehlile ukusukisela abantu baqala ukugonywa kumbe futhi njalo ukusukisela kupheleni kobusika izibalo sezasuka lapho kwizinkulungwane ezingamachumi kusiya kwizinkulungwane ezinhlanu nezine kuhambela kuleno zinga ezabantu abatholwa benalo mkhuhlane kanti ngendlela esibuka ngayo sibuka sengathi lokho kungenzeka ukuthi kungahambisana nezinga lokuhlolwa kwabantu ukuthi bangakanani abantu abahloliwe nakhona izibalo zokuhlolwa zibukeka ngathi zisasaphakeme kodwa ke izibalo zabantu abatholakala nalo mkhuhlane litho ukwehla kancane kanti njalo indawo enjenge Western Cape lapho kubusa khona iqembe liphikisayo le DA kumbe kune liphethe khona bagculisekile ukuthi ukugonywa sokuthe kwehlisa inani labantu abangena ezibhedlela njalo nabadinga usizo oluphuthumayo
umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi abahlabeleli abathi uJa Praiser loKhila T bavinjwe ukuphuma enkundleni yendizamtshina eHarare okwamahola amane bevela kwele South Africa ukuyacula emcimbini kade ulamalunga awecele lezanu PF elithiwa yi-G40 umcimbi lo ubongokunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Atma Molayi amalunga e-G40 kade semcimbini lo abalisa umnumzana Sevia Kasukwere Walter Mzembi lo Leo Mgabe iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukuhlolisisa ukwenziwe inhlanganiso yentatheli zindaba zakwele-Bhilitane iveze ukuba ibandla lezanu PF lisakhokhelwa ngomunye umnumzana Robert Mugabe lafumbathiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu ambalwa yinkampani ye-British American Tobacco. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
MDC kaNelson Jamisa ake lisiyane lokukhampeni emadorobheni liphume phandle likhampeni emakhaya njengezanu abantu bemadorobheni bayayazi into abayifunayo udubo lusemakhaya phumane emakhaya phumane emakhaya 2023 sesondele lingabe likhuluma lisemadorobheni
bonani basakazi beStudio 7 abalaleli besicela amakhosi akithi uStan Rafael Khumalo mabe ngamakhosi asendle nkulu kamzilikazi cela basilwele baphakame ngokwesikhosi hayi ngokokuhlakanipha cela baphakame ngokwesikhosi esizweni kubonakala ukuthi kunamakhosi hayi ngokukhuluma nje ngokupheleleyo siyadinga isilo sakithi mzilikazi ngiyabonga
salibonani kustudio 7 salibonani kustudio 7 ngiyabingelela yi lapha zisafuna ukuxwayisa abantu ngale ndoda le uChamisa lena engafuni ukuthi atshintshe anikeze ibandla lakhe elinye igama abantu kumele benanzelele khona lapho ukuthi uma ezovota esebenzisa leli gama elithi MDC Alliance nawo umonzi orabesebenzisa igama elithi MDC Alliance lokho kumele amandebele evule ake amehlo ebone ukuthi laba bantu bonke basebenzela izano ngoba uma uChamisa evota ngoMDC Alliance umonzora weMDC Alliance ozowina obviously kuzoba ngumonzora uChamisa angeka win ngoba nangu nemali leyo kumele iye kuye ayanga kuye imehlule kungakavoti sokumele abantu bevula amehlo sivotele umqondisi moyo bemnikeze ithuba mhlambe engaphucukisa ngapha emandebeleni ngoba lento iyasempumalanga iyabonakala ukuthi yakuphi uma uthamise umkholo oqotho kungani engatshintshi enikeze iphathi yakhe elinye igama kulokuba elokhu elwela igama igama elwe elinamandla kumbe abantu basekela yena abantu basekela yena akatshintshe igama ayekele ukulwela igama into engenancedo ngiyabonga
linjani abantu bonke emagumbini amane omhlaba siyabonga indaba elisinika zona ku Studio 7 suku zonke ezingakhethi inhlangothi sithi liqhubekane ngomsebenzi khona ngapho madoda thina sikhona apha ekhaya khona apha sihlukhe sihlwisana labo bona abantu abahuquluzi into emali isayo njengayifakala kini lapha iyi-1 kanti why amaphathi wonke lawa amanengangaka babhizi bayalwa babangamabizo babanga yonke into babanga amahofisi babanga i-simple name kodwa bechiya i-enemy imile lapha ababoni yini ukuthi into leyo abayenzayo kusiyafika u-2023 akula nto abazayithola kambe shuwa bona abantu be-MDCT bishuwa bafuna nto abayifunayo phela lokho abakwenzayo sikukuthi ngaze bethathele uChabisa igama lokuthi MDC Alliance asikudikho ukuzenza abantu babavotele abantu bayakwazi ukuthi khona omonzora laba vele basetshenziswa izalo so akuncedi ngaze bethatheni ngaze benike imali yezalo kodwa kungasokuvotwa abantu aseze bavotele bavotele MDC Alliance naleyo kaChabisa abantu njengeminyaka yonke kodwa-ke esikhala ngakho yi-split sevote ngoba abanye bazavotela yalani 5% kade eyavotela omakhuphe layo still 5% lalancadi ngezelela kuChabisa kade kuyabangcono kanti waye amaphathi wonke la engabambani omthwakazi ozaphu u-MDC Alliance u-MDCT konke amaphathiphathi konke kulokhu kuvukayo kuncancane kubambane kube into eyi-1 ukuze kukhiphe izalo ngoba lokhu abakwenzayo lokhu badlala ingqondo zethu la bantla siyabona
Studio 7 ngiyanibingelela nonke enisebenzela ku-Studio 7 obabontungamele Nkomo ngithi hhayi siyabonga izindaba elisilethela zona ngesikhathi esifanele lezaziso zonke ezenzakala emhlabeni siyabonga ngithi nje ngilimukise abantu isizwe sikamthakazi ukubana i-MDC Alliance le-MDCT lezi ezileke ziletha ingxabano ezileke ziletha ingubo emnyama esizweni sikamthwakazi nampo mafa labo baleke bephethe evotelani MDC Alliance ivotelani liyekela ukuvotela umqondisi umuntu olitshela into eliyibonayo esegcekeni kuthi nje abantu isizwe sikamthwakazi sometimes angazi ukuthi kusuka kuvaleke kuphi alekelane lokusapotana namashona lawo amashona la alisebenzisa isizwe kamthwakazi lina eleke liphethe umafa ngapha evotelani MDC Alliance akulikwishona elingafa labushwa lendebele angeke ayenzakala loko kufanana nje le ngifana nisene nje bulala inyamazana emva kwalokhu ibisiyanikezwa amathambo idla amathambo kunini ku-MDCT befakwa kuphalamente kutwa amaphalamente lamakhansela akula nto leyodwa eyenzakalayo into zonke zibonelwe emashoneni le impucuko yonke yenzakala emashona lendi kunini MDCT leyileke kuthi nansi bangenile amakhansela lamaphalamente kodwa ayikho le nto eyi-1 engathi khonana bayenzile esizweni sikamthwakazi ngapha okwabo nje kuzoletha kuphela ukuthi bethole amavoti behlala le kuma ekhoni ephalamende akungalanto abayenzela abantu asikhathele ngalabo bantu
bantu be-Studio 7 labalaleli labo bonke nje ake ngicela ukuthi umbono wami lezama ukuwufaka abantu kubalwe okhuluma ngundebele esendaweni yasensuza kwa-11
emgosi. Umbono wami kanje la, ngibone ngani kusukela ngo-1980 soku over 40 years kusiya ngale kwakhona. I-ruling party ayikaze yadliwa. Okwenza ingadliwa kwini singaboni. Nxa sesisiya kuma voti so siyaqalisa ukudabukana phakathi ngolo sefomu okuyiphathi kwakhe, ngolo sefomu okuyiphathi kwakhe, ngolo sefomu okuyiphathi kwakhe, ngolo sefomu okuyiphathi kwakhe. Isitate sokuthi ongamaphathi okhala konke ngani kuthiwa kuyabumbana kube into eyodwa. Kungaba into eyodwa kususe lokhu esingakufuniyo, kungasuka. Kube sokushewa ke okuyizikhundla khundla phundla khundla kwabonakala ngasakambi kuhle. So kungomunye oyilida. Kwesinye isikhathi uyabe ekhipheka ngaphandle kwalokho. Khonokho esikwenzayo senzenye into emangalisayo. Okwesibili, ngizama ukuqondisa indaba kaNelson Chamisa le. UChamisa engawomeli ku-alliance, engawomeli ku-MDC alliance. Ngoba nxa ewomela ku-MDC alliance kugcina kusibhedela uthando esesibone ngani ukuthi ukuthi abantu abadlala ngengqondo zethu. Kutho ukuthi vele bona kahle kahle kabafisi ukukhiphizana. Kodwa ngani bafuna ukukhiphizana kabakuzwisisi uMunzora wathathwa izanu yamfaka kiyo. UMunzora ngowezanu vele siyakwazi kuhle. Izanu yayingatswankirayi. UMunzora wayithatha ingatswankirayi. UTswankirayi wehluleka ukunqoba umgabo, wehluleka egcekeni egcekeni egcekeni. So laye futhi uChamisa asoze amnqoba uMnangagwa izilongo besenza so. Abantu laba kabamanyani bebe yinto eyodwa kuqala. Bekhiphe ibandla leli sibonene ukulandela i-next step. Please, please siyacela bakithi awu siyacela sihlobo. Lisilamulele khangelani izihlobo zethu izihlale kude kangakanani. Kambe akulizwisi buhlungwini khonoku. Impilo ephilwa lapha kuleli lizwe leli. Siyazi siyikhiphe nini sonke ibhizinesi yemali. So kuyavuka, so kuzavuka i-election ngulo sefomu yakhe. So kuyabuya i-election ngulo sefomu yakhe. So kuyabuya i-election ngulo sefomu yakhe. Kambe alibondi ukudlala ngumdlalo omunye lo. Ngiyabonga kakhulu. Nxa kuyukuthi iStudio 7 kade singithanda ukuthi sihambe aphosa all over, abantu abaningi sebezizwela iqiniso lamanga. Ngiyabonga.
Yazi mina ngomunye wabantu abaseZimbabwe engihleli ngikhangela into ezenzakalayo. Ngifana nalamini eZimbabwe nje kugcwele abantu abayizukula bodwa qiniso lihle ngoba into ekhona is about corruption, not about the political party. Into efuna ukukhitshwa ngeZimbabwe corruption. Makhali zam very corrupt, MDC very corrupt, ama-councils almost wonke headed by MDC. Wamkhangela uzombona umuntu ongene for the past 5 years attend emkhathele MDC. Ungambona manje uyasenezihlathi sezitedema, usenezitende, usenezindlu, omunye use-touring company, whatever. That's a sign of corruption. Into edinga ukuqedwa nje eZimbabwe corruption. Yangazama ukukholeka nje xa udinga ukukholeka. Ngoba abantu laba bayafana bonke, shona ndebele kuyafana. But I thought the Mandebele was ayithanda azama ukukhetha nawodwa. Kube ne-MPs amabili amathathu who can say something ukuthi angabela ihlumi nemandebeleni. Hhatshi nge-tribalism. Kanti ke libone nje ukuthi abantu behlukene.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwenze Melika, untombazana odabuka eZimbabwe esebenza ezokulingiswa eHollywood ngapha kwele Melika, uPauline Tanya Fier, ubikwa edingwa yizihlobo zakhe ngoba engaziwa ukuthi uye ngaphi. UTanya ubikwa wagcina kubonakala efletini lakhe lisendaweni ethiwa Hollywood Bowl ngeviki edluleyo. Kolunye udaba, ilizwe leMelika izolo lize laqeda imicimbi yokukhumbula ilanga lokuhlaselwa ngabahlamuki be-Al-Qaeda besebenzisa indizamtshina ezahluthunelwa abatshayeli batshayelela kuzakhiwo ezimbili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seMaryland, uMnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usuku lo luka-9/11 okutsho ukuthi September 11 ngokutsho kwabo lapha eMelika, kwakulusuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo. Abanye sasesebafitshane, abanye sasendane ezitshiyeneyo, kodwa iminyaka yonke eMelika balukhumbula lolu suku. Babona ukuthi abantu bakhamba bevakatshile lapho sokuthiwa khona kuse One World Center, lapho kwakule zakhiwo lezane ezimbili ezatshawa ngamaflamayithina lana. So lu usuku abaliqhathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthulo kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eMelika?
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanayo ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje, kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga lephelileyo lapha kuyake kukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe lapho abantu abafake silwa abaningi bakhona besilwa belelwa impi yenkululeko. Izethekalo ezijeneyo njengoba sengitshilo ngaphambili, kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asebalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona okuthize okuhle kungaveli.
Umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seMaryland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.